uZulu Harare obuthane enkundleni yeSibara Super Stadium wamukele ngenjabulo enkulu ukungena enkundleni komkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa, okunguye kuphela oze kulo mkhosi phakathi kwenkokheli yamabandla abengconziwe ogoqela iZANU-PF. Oze emele umphathintambo wezisebenzi umqondisi kulolu gatsha uMnumzana Langton Ngorima uthi uhulumende uzimisele ukubona ukuba izisebenzi ziphathwa kuhle ngomqhatshi. Ngaphambilini umphathintambo wezisebenzi uDr Bekayi Mvenza ube lomhlangano lentatheli zindaba emahofisini awenasa lapho aphinde amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi yena leyo inkokheli kahulumende bakhathazekile ngesimo esiselizweni sokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla mahlayana.
But as you can understand, business often does what it likes and is very difficult to control. But as the minister, I do acknowledge that the price hikes are hitting.
Kodwa unobhala jikelele enhlanganisweni yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Japhet Moyo, yena obegqoke impahla efana begqokwa izibotshwa njengesibonelo sokuba usentolongweni lanxa engelalo icala alidalileyo, uthi kuyajabulisa ukuba uhulumende laye esekubona abakade bekukhuluma sonke lesi sikhathi ukubana into zingamanga kuhle elizweni kwezomnotho.
Kuyajabulisa ukuzwa ukuthi uhulumende uyavumelana lathi ukuthi izisebenzi okwamanje phakathi kwenkinga, indaba yomthelo, indaba yemali, indaba yemsebenzi. Nxa uhulumende ekubona esesikumelele ukuthi sikuzwe bekukhuluma ikhofiso, bazakwenzani ukuze beqede lokho?
Umoyo uthi kungalesi sizathu-ke sithi kakudingeki ukuba iziphathamandla zikahulumende zibahlukumeze lapho bethe bayibonisa ukuba kukhona osekonakele.
Njalo sesikukhangele ukuthi nxa thina sibancedisa ngokuya pinpoint ama-issues sibeka out ukuthi isisebenzi ziloduko oluhle, ziloduko oluhle, sikhangelele ukuthi khona bengasikhathazi, bengasibophi. Nxa sikhuluma labaqhashi ukuthi intengo kayehlise, iholo kuphezu, khangela ukuthi uhulumende engaze wabuya kenu awuye phezu kwenu.
Utshengise ukulijabulela inyathelo eselithathwa nguhulumende ukuthuthisa ukwenziwa libe ngumthetho ibhili elizokhuluma phezu kwezokuxoxisana phakathi kwezisebenzi abaqhashi lohulumende ele-tripartite negotiating forum TLF.
Yes, bill saphathisa ekuzibhaleni kwalo, savumelana sonke. Sibe ngani siyakhononayo zokuthi kuthatha isibanga eside ukuthi libe ngumthelo, ngokuthi sibone ukuthi ngathetha kula ma-meeting e-TNF ayenzakalayo, ngokuthi akula mthetho oyiwo oreguleta ukuthi siyabe sihlangana njani.
Zize ngobuningi bazo izisebenzi lanxa inani lazo lonyaka belehle kancinyane kule lanyakenye. Umoyo athi kubangelwa yikuthi ziqhubeka ziqunyelwa imisebenzi, amakampani evala ngokuphela, indeni sekungabaphila ngokuthengisa besesaba ukuthiya imikambo yabo ukuyaphatheka kulo mkhosi. Umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane asesebatha ehlanganisweni eye-Commercial Workers Union of Zimbabwe esigabeni sangempumalanga yeHarare region egoqela iHarare, Bindura leSithunguza, unkosazana Anita Zimbago uthi usuku lwalamhla luqakathekile kakhulu kuye lezinye izisebenzi.
Lekho liqiniso, kumele ama-rights ethu singomama ahlonishwe ngoba thina singabafazi sihlangana nezinto eziningi ezishiyeneyo lezamadoda. I feel ukuthi abomama baqakathekise more amadoda ngoba thina sihlangana into eziningi ezishiyeneyo.
Umkhosi walamhla ungenwe yisebenzi abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezehlukeneyo, abenhlanganiso yabaqhathi eye-Employers Confederation of Zimbabwe, EMCOS, ummeli wenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele eye-International Labour Organization, ILO, eZimbabwe, unkosazana Hupuleni Bororo, iziphathamandla zikahulumende kugatsha lwezisebenzi, ingcwethi kwezomnotho, umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Jamisa kanye labekade belibazisuzulu ngendlela